lingali bukanjani zulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosithathu mhla ka 10 kuNtulikazi 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcini sihlalo webandla le MDC mnumzana Job Sikhala uzamiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokutshotshozela ukugenqula uhulumende elilesigwebo esilukhuni kakhulu.
Kodwa lokhu kade sekukhulunywa ukuthi thina sikhanya sibe ibandla elizama ukuthi lilethe udlame lodlakele eZimbabwe sihluthuna umbuso ngenkani. Lokhu kade sikuphika, ngakho-ke asiqinisa ukuthi simlahlile ubaba Sikhala.
Umlilo olumathe esibhedlela seSt Luke's eLupane ngomvulo ebusuku utshabalalise impahla ebalisa imithi lemitshina ebiza imali edlula $250,000.
Sibeyile ukuzini iwodi yakhona yonke kodwa abantwana abancane laba labomama abazifile bafika bewe khona bethole konke usizo oluningi.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa lengcwethi ezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni ukuze kube lenqobela phambili. Sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Into yokuqala sibili ekhona ngaku uyavuma angazi kuzaze kube wuphi umnyaka njengoba laba besenisethu bayesileke ukuphathilisa ngakuvuma sibikuthithe uhulumende sibone ukuthi abanye abazangena abalandelayo kambi lizweleli bangaliphatha njani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla leMDC umnumzana Job Sikhala uzamiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Sikhala ubotshwe izolo phezu kwamazwi awethule ngempelaviki eBikita emhlanganweni awukuthi bazagenqula uMnangagwa embusweni ukhetho luka-2023 lungakafiki. Ukubotshwa kukaSikhala kwenza inani lasebebotshelwe icala elifanayo lonyaka lifike kumashumi amabili lanye. Isikhulumeli se-MDC uMnumzana Fortune Daniel Molokele utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi ubuningi babantu asebebotshiwe bebotshelwa leli cala kuveza ukuthi uMnangagwa ungumbusi owehluleka ukubusa okwedlula uRobert Mugabe.
Inani leli liyamangalisa kakhulu ukuthi nomnyaka lokho oqalile ngozibandlela sokulabantu abangamashumi amabili lanye asebebotshiwe. Kwakungayenzakali konke lokhu kusesengumbuso kamongameli omgadi. Kutshengisela ukuthi uhulumende lowo kulokho kwenzakale udlame lodlakela ngozibandlela ulokhe ethukile ngasavumela ukuthi lo nalo olokukhonona anikeze ithuba lokuveza umbono wakhe ebantwini. Yikho ubaba uSikhala umhlonitho uSikhala botshiwe bayesaba.
Umsekeli wakho umnumzana Luke Tambo Rinyoka uthe ekhuluma phezu kwamazwi kaSikhala wathi yena uSikhala ubezikhulumela elilunga elizimeleyo ubengakhulumeli bandla. Okuyinto ecunule kakhulu abasekeli benu abanengi abathi selimlahlile uSikhala. Ungathini ngalokho?
Thina njengenkokheli ze-MDC siyavumelana ukuthi kumele sisebenze ndawonye ukuthi silethe inguquko eZimbabwe. Ngakho-ke silomhlangano ekupheleni kweviki lapho siyabe sihlala khona sivumelana ukuthi siyahamba njani ngohlelo lwethu lokuletha inguquko eZimbabwe. Lokho kwenzakele ngempelaviki besizama ukuthi siqonsele njengenhlanganiso ukuthi sina njenge-MDC siyabe simsekela u-vice chairman wethu ubaba uSikhala nomhlonitho uSikhala. Kodwa lokhu kade sokukhulunywa ukuthi thina sikhanya sibe ibandla elizama ukuthi lilethe udlame lodlakele eZimbabwe sihluthuna umbuso ngenkani. Lokhu kade sikuphika, ngakho-ke asiqinisa ukuthi simlahlile ubaba uSikhala. Lokhu esilayo umhlonitshwa lakusasa abantu abakhokheli labasekeli beqembu lethu leMDC bayavukele edale le-court besiyamsekela.
Phakathi kwenu njengenkokheli ubale mbono efanale abasekeli?
sonke njengabakhokheli si asamukeli umbuso kababa uMnangagwa ngoba siyakwazi ukuthi kwaba lokuqilibezelana kumphumela yokhetho yenyakenye. Ngakho ke thina njenge-MDC besile Congress amaviki adlulile savumelana ukuthi umbuso lo singathi ngesikhiwa uhulumende lo okhona asokhulumende okazibuso mbu owavotwa nabantu abaningi baseZimbabwe. Siyakwazi ukuthi njengenhlanganiso kumele siphume le nhlelo zokuthi kube le nguquko.
Umeli sebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Umlilo olumathe esibhedlela seSt Luke's eLupane ngomvulo ebusuku utshabalalisa impahla ebalisa imithi lemichina yokwelapha ebiza imali edlula $250,000. Isibhedlela lesi ngesesonto yeRoma. Umqondisi wesibhedlela lesi uDokotela Phugi Chimberengwa utshele intatheli zindaba ukuthi akumuntu olimeleyo. UChimberengwa uthi kulezindlu ezinhlanu phakathi kweziyisithupha ezichileyo kakhulu kwacha imithi yokwelapha abantwana labadala abadinga uncedo olugoqelwa lwamaphilisi okuthundubeza ubukhali begciwane le-HIV awukwelamisa imuli lokunye okunenginengi. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi sedaluka khonale eLupane umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uthile yilo kuzini hodi yakhona yonke kodwa abantwana abancane laba labomama abazithile bafika bewe khona bethole konke usizo olunengi labana bahlulwe izibeletho bahlelwa khona pha la labo mama nje i-health yonke egoqele kuze kuyefika emaphilizini ethu lawo okuvikela imisineli i-family council onke amaphilizi lana okuvikela lawa.
Kodwa kuthiwa uhambe njani khona?
Ngani khona ngohlupho lona olukhona lwamagetsi lona zimbonekani lolubangela khona ukuthi la ukucima kwamagetsi ucima la uya kungasakwazi ukuthi ucitshile uma ucitshanga umlilo wakhona bathi uqhamuke ebusuku baswelekale ukuthi nganto abantu bonke babe betshayisile so watsha kwakuyona leyo indawo.
Baningi kanganani abantu obona ngazani bazaswela ukuthi baye ngaphi ngenxa yakhonokho?
Ngathi bonke abezempilo khonaphana ngoba ngiyakhanya i-OI encane yona le yabomama abazithelela abantwana abancane 0 to 5 years bonke bathola usizo kulona le indawo labomama bathola usizo. Hhayi labantwana abancane vele bayahlatshwa manje ekhini konke izinto ezabe ziphelele ngomlilo wona lowo nxa abantu bekhuluma ngoba namhla vele kutshona ezinyingane hhayi akuhambi kahle khonaphana esentu ngoba abantu bedinga ukuthi kathi kwenzakaleni.
Singathi wena ngokuzwa kwakho sibili bona zana abantu bayagcina besiya ngaphi nxa sokunje?
Hayi bayadinga usizo lozoncedo ngoba iLupane njenge-district iza nxa izakho okuncane izaze ukuleta ukuthi kuqhubeka iklinika naleyana i-FS incediseka kodwa vele kakula lutho sezabe usizo lukhona ngoba nxa nsizwa abantu bathone bethumela lezithombe endaweni ezishiyeneyo nesiwa sokuluhlupho lwabe seluqondane lematinoti wonke jikelele ngezempilo khonaphaa.
Singathi ngesimo somnotho weZimbabwe esingazani siphansi kumbe ngithi esibi ubona zani pho kuyalungiseka khonokho okwenzekale?
Ube asikwazi enkosini njona abantu bekhuluma njala niyakhuluma kuyazwakala indawo yonke siyakuzadingale kusizo olukhulu isandla sibili esingancedisa ukuthi kukhazeke into yonke naleya ngoba ngikhanda imithina yona leyana yokuncedisa umama okukhangela ikhensa yezibeletho kuze uhlelo lunuzu lwabantwana kuhlathwe emazekhini imihlobo yonke kutholeka kwaphawu lokuhweywa kwabantwana kuze kufike esigabeni sokuthi laba abafaka amajadela lani lani khonaphana iholi yona liyana yonke yiyo ethileyo singasabali ngapha ngoba kulokuyiholi nyana okuncane ukuthi lakula abanye abangena ku-iclinia abanamafayili abo abakhona phana but hhayi ngabe akufideka kukhona phana eduze kodwa yonke le yabantwana uhlelo lonke oluqondana labantwana abancane yilo luphelile labomama.
Lo-ke ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube Studio 7 ekhona le eLupane. Ukuxhasa ibandla lezano PF okwenziwa nguZulu ngomnyaka ka-2017 kuze kususwe owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kwaba isibonelo sokuthi ibandla leli aliphathiswa ngoba kusasa liyakuphosela phansi kwebhasi. Lokhu kube sobala ngomvulo lapho amalunga aleli bandla angena ezitaladeni kobulawayo esithi afuna ukutshengisela ngenxa yokuqonga kwentengo impahla ezitolo. UZulu uzibukelele nje okuliqukwana okuncane kwabasekeli bezana uPF abazulazule okwemizuzwana andubana ba umbuthano wabo wacitheka ukutshengisela sokufadalele. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni ekunhlanganiso yebhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo saqala ngombuza ukuthi kanti kungani uZulu wakobulawayo njengoba laye ehlaselwe ukuqonga kwentengo ezitolo engabambisananga indima labasekeli bebandla lezana uPF ngomvulo.
Okwenza abantu bakobulawayo bengaphatheki uzananzelela ukuthi kubizwa ngohulumende. Uhulumende engilethemba lokuthi ngeyokuzuthe control osomabhizimusi. So ungabona uhulumende esenguye osetraka etrakela osomabhizimusi kuthi yonke vele laye esehlulekile. So abantu bakobulawayo mbona ngazathi bayabondayi. Ngabe kuthiwa ngobuhlupho lolu ayisomabhizimusi angabe phazamisa. Kusukela kuhulumende abamabhizimusi bebesebe-reacta to ama-policies kahulumende angacacile. Ngoba uma kungathiwa thengisa ngebhondi elizavuka kusasa kungazakali ukuthini, akula surety ukuthi likhona okwesikhathi esinganani. So abantu bamabhizinisi lapho mase besenza intengo benza intengo leziyana ezizakwenza ukuthi kusasa bekwanisa ukuyathenga imali emkambo omnyama behoda ngaphandle kwelizwe ngoba izinto zonke lezi kazinjani kazenziwa ngabantu. So uhulumende wezano angeke aqile abantu bezimbabwe njengakwenza ngo-2017 esithi abantu bezimbabwe bayikhipha umgazi ubona bezama ukulungisa into yabo yezano.
Manje nxa kuyukuthi sokutshengisela abanye abantu abangaso bezano, bona abezano bengayekela ukungenela labo batshengisele, libona ungani kuyakutshengisani lokho?
Abantu bezano samntwana banjengethelevishini, akula muntu wezano ongasukuma atshengiselele kungasiyo zano emthumileyo ukuthi katshengiselele. Bengakhonona bengakhononi, besole bengasoli, kodwa as long as ababaphethe bengathongi ukuthi kathesi sukumanini abasoze babasukuma.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni ekunhlanganiso yebhetshu likaZulu ubexoxa ke le Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo. Okwakathesi asikhangeleni inhloko zendaba ezivela kumaphephandaba. Iphephandaba le-Times Live live elakwele South Africa yilo ke elithiwa njalo i-Sunday Times lithi umthethwandaba usowethule amasamanisi okubotshwa kukaBabes wodumo lesithandwa sakhe uMampintsha ngemva kokungayi emthethwandaba kuthi zisebenzi zikahulumende seziqale ukuthola imali yama-allowance njalo ezinye lazo ezizahola kumalanga alandelayo zizathola iholo elithe xaxa ngenxa yokwengezelelwa kwama-allowance la. Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu ngamazwi ke eliwathumele kithi nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Liyenelisa lani ukusithumela ke imilayezelo yenu siyifake emoyeni njengakathesi esikwenzayo.
Okokuqala, mbingelela abasakazi bethu beStudio 7, mbingelele labalaleli bonke nje abakamthwakazi. Mina igama nguStanley Gabadela Ncube, zalwa engondo laphana esigabeni selupane. Mina into vele kahle kahle engiyishoyo nge government yethu le into kumele benze first ngokukhuphula izinto kumele bona beqale kwehlisa ifuel amafutha bala into kumele beyenze leyo andubana bethi abantu behlise izinto emashop abantu bazoyehlisa njani bona uqala izinto emashop bona ipetrol beyakayehlisa so nje ngathi badlala ngabantu lapho befuna ukubambezela ngento engasebenzi baqale behlisa amafutha amafutha iyakhuphula yonke lento le so okuningi kuzabe kuzolandela otherwise kungaba ngcono kakhulu kulokho ngoba kumele beqale bona behlisa amafutha beyeke lokho abakukhuluma lokho okungazwakaliyo lo lokho bebambezela abantu ngento enganamsebenzi ngiyabonga
sawubona msakazi mina ngombono wami bengithi mina uhulumende akahlale phansi ekhaya alungise izinto zasekhaya kuqala before aphumela phandle esiyanxusa amanye amazwe ngendaba zamabhizinis ngoba kusiza ukuthi uphumele phandle ushiye abantwana bekhala ekhaya ungubaba kumele ubone ukuthi abantwana mawuhamba basele kahle so lokho abakwenzayo bona bazenzela bona kwesabo isikhwama abacabangeli uzulu okanti ukuba yinkosi uyinkosi ngabantu manje ma usicabangela wena ungacabangela abantu lokho kwenza ukuthi abantu bahlale inhliziyo zabo zobuhlungu njalo bekhala ngaso sonke isikhathi okanti kumele bona njengoba uhulumeni bahlale phansi balungise indaba yasezimbabwe kuqala nomphakathi ukuze uma ephuma esiyaphandle esiyafuna esiyanxusa amabhizinisi ekwazi ukuthi ekhaya lakhe zonke izinto zimi kakuhle khona manje abantu bayakhala sikhuluma manje kobulawaya kunamanzi akuna gezi kodwa yena uyasuka ayenxusa amanye amazwe ukuthi babuye kungena gezi into yokuqala labo bantu lamabhizinisi abazowavula azobesebenzisani imitshini yabo izobesebenzisani kungena gezi bazosebenzisani kungena amazwi elizweni so ngezinye indlela kumele kuqale kulungise indaba yamanzi kulungise indaba yogezi esekhaya yena aqala alungise lezo zinto before ezophumela ngaphandle eqala ukunxusa abantu bakwamanye amazwe
lo mqeqeshi weqembu le-Highlander lenguqu yebo singathaba ukungena kwakhe but as long as i-government yakithi iphuwa akunanto angayenza naye as long akunanto angayenza angakhona ukuyikwanisa naye uza kwehlika futhi njengalo amkhuphileyo i-Highlander ne-Dynamo singinanzelele ukuthi sekungamaxa elizwe liphuwa kanje akukho lapho eziya kuyakhona unless and if ilizwe lisiba kahle lapho ezaqhubeka khona nala mathimu edlala kahle yiwo umbono wami engiwubona as long as ilizwe linje hayi amboni kusiyangani and at the end wona la mathimu mavuma azegcina relegate and ungabona kuphuma i-Highlander ne-Timbare hayi Zimbabwe kusenabhola hayi umongameli yebo uyahamba singakuthini but ekuhambeni kwakhe since waqalayo hayi mina kamboni impumela eyohambo lwakhe ukuhamba kwakhe akusizi lutho kuyafana nje nokuthi ngakahambanga angazi ukuthina la ahleli khona ocabanga ukuthi kwenziwe kanjani njengoba engumongameli welizwe abantu babhekele kuye izinto zisenzakala kanje kwesinye isikhathi umgabe ube ngcono kakhulu umgabe was far much better than him uma siqathanisa umgabe ngesikhathi sakhe isinkwa besiyi less than dollar and besisiza sibhabhule amabiscuit phezulu hayi lokhu sisukubona namhlanje i-cooking oil bekuyi-top tier i-Coca-Cola bekuyi-top tier emashopu i-Fanta bekuyi-top tier emashopu namhlanje ungena e-town uzuyephuma ungena shop by shop uzuyephutha ngale kungela Coke shop uma kusenzakala njalo engumongameli welizwe uthi senzeni kufana lo baba egumeni unezingane zakhe izingane zikhala ngokudla kodwa yena elapha hamba khona noma kuyakhe bedroom ubonakala esidle suthi abantwana bakhe belamba nguye lo ngitsho le nja ezela abantwana bayo andubana wena esuthe kumele ibone ukuthi ingane zazidlile pho yena ngonjalo hayi bakwethu abake besizweni shuwa.
Lawo ke bekungamazwi abalaleli be-Studio 7 abathumele ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Namhlanje ke kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona le ngcwethi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni ukuze kube lenqubela phambili. Sixoxa lo mnumzana Maduma, bekezela Maduma Fuzwayo.
Ipolitiki zelizwe yizo zingaphathi kuhle i-ikonomi yelizwe, ilizwe leli beselicina lisifa. Kodwa lona ilizwe lilenotho yonke engayenza ukuthi siziphilele kuhle njengabantu beZimbabwe ngendlela esasiphila ngayo. Sore kukutho lokhu ngesikhathi ilizwe liphethwe ngamabhunu, yonke into yayihamba ngoba amakhiwa noma esincindezela. Kodwa ukuphatha i-ikhonomi babekwazi, abethu sisuke sakhululeka kodwa sikhululeke sinjalo kabakwazi ukuphatha i-ikhonomi. So I think ukuthi ilizwe lethu lilunge, into yokuqala okumele yenziwe yikutshintsha i-mindset yama-politicians ethu, or else ukubatshintsha bonke completely nxa kuvuma, ngoba i-administration ye-ikhonomi ingane yabehlule. Nga ilizwe lethu i-ikhonomi yethu ihamba kuhle ngalokuthi kubusa bani okuningi lokhu vele ngakasilandaba lakho, but indlela ababusa ngayo yesithwalisa nzima, yenza ukuthi sicine sidubeka ngendlela esidubeka ngayo. Bayatshontsha, bale-corruption, banamanga. So yikho lapha i-ikhonomi yelizwe efa khona, sokudubeka thina sonke esingalani le ndlela abaphatha ngayo ilizwe naleli.
Manje-ke kwenziweni Fuzwayo?
Into yokuqala sibili ekhona ngakuyavuma, angazi kuzaze kube wuphi umnyaka, njengoba laba betshengisa ethu bayehluleka ukuphathilizwe. Nxa kuvuma sibili kutshintshe uhulumende, sibone ukuthi abanye abazangena abalandelayo kambi ilizwe leli bangaliphatha njani, ngoba sabona amakhiwa eliphethe kuhle kakhulu noma sasizidubekela, kodwa ilizwe ngokwalo i-ikhonomi izinto zazihlamba konke kwaku-right. Ufice obaba bethu behola ama-$60 besifake emabhodini singu-5 yonke into ihlamba. Khathesi sinje sehle kufaka yena umntwana oyedwa ebhodini yosivine-day school, siyalayinela amafikelo, all those things sethu abantu abaphetheyo kuyabehlula ukuphatha ilizwe. There's nothing wrong ngelizwe. So nxa kuvuma abantu beZimbabwe ake bekucabangisise, ke sizameni abanye sibone ukuthi laba abangazanywa kambe bona bangaphatha njani ilizwe, ngoba kade sakusela okunye esingakwenzi. Kade belokhu bephindaphinda kulokhu kuthiwa engxenye engxenye, but hayi awukhanyi ukuthi kusuka ngaphi kuya ngaphi.
Sesike saxoxa labanye basitshela ukubana bona bacabangela ukuthi labo abezombusazwe abahluphanayo uMongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa bengahlala phansi bakhumisane umlotha, singabona umnotho uvuselelwa. Kungako liqiniso yini khona?
Hayi, mina angisakuthembi lokho. I'm sorry to say to you, angisakuthembi. Kade kwakhulunyiswana, kabe kwakhulumisana loNkomo kakutshintshanga, umgabe wakhulumisana loTsangirai kakutshintshanga. Lakhonaokho kukhulumisana kukhona, ngombono wami akula luthola uzatshintsha, ngoba into okukhulunyiswana ngayo kakukhulunyiswana nge-ikhonomi, kukhulunyiswana ngokubusa, bakhulumisana ngamandla abo kuze kufike isikhathi sokuthi kuyathi ngcono sishiye mina ngithathe 2 years lawe 2 years. Andabona ukuthi indaba yangikhona ayikho kwi-ikhonomi yelizwe, isekuthini bona abantu bafuna ukubusa njani. And ukukhulumisana kwangikhona nje akhonokho kuproposwayo kuwesi, ngokuthi koredi kunomunye ozifaka at a position engcono kuloyo munye, kuyakhulumisana kuthi wena. And vele lokukhulumisana bayafanisela ukuthi bazakhulumisana, but akukhanya bala ma-steps abawayenzayo bonke ukuthi sibonise ngeqiniso qiniso ukuthi bazimisele ukukhulumisana. Kwenza nje i-grand standing ngesikhiwa ukuthi lolathi lami ngiyafuna ukukhuluma, lo munye athi ngiyafuna ukukhuluma, sokule one-year, sokule more than a year kuloko kuthiwa lami ngiyafuna, lami ngiyafuna kwehlulana. Nxa belokukhulumisana kabakhulumisane, but kuzancedana, kuyatshintshana, ngoba ngaze kukhulumisane bengahlangana phakathi laphakathi akula nto ezaphuma. Into efunakalayo ukuthi kutshintshwe. Nxa kunguchamisa ongenayo angene kuwuye, sibekwazi ukuthi sesile nto ezasale lokhu esolo omunye futhi omunye ethi yimi engayenza ukuthi akuvele kutshintshe nxa kutshintshwe.
Kuyini okungenziwa kathesi simelele ukhetho oluzayo?
Nxa bezimisele bekhuluma iqiniso ngalokho abakukhulumayo abantu abasiphetheyo ukuthi bona ilizwe leli bayalithanda and balifisela ukuthi into zihambe kuhle. Abaphetheyo kathesi kabavume ukuthi no madoda sesiyehlulekile, basitephe down, sifake i-transitional authority eyabantu abangalani le-politiki, abazasuka ebantwini baphathe ilizwe leli for iminyaka yena le eseleyo silungiselela ama-election, bevuse i-economy silabantu abaningi, big brains elizweni ezingavusa ilizwe leli, bangene baphathe size siyefika leso sikhathi se-election sesibona ilizwe selivukile selimile, sesibakhetha sesibanika le direction. Madoda, nxa lingena injongo yelizwe imi so kubuswa this way. Ngakhangele America akulandaba la kubo mazwe khona ngayo iAmerica kwekho labo UK. Kuyaziwa ukuthi policy yelizwe injani, lo ngenayo uhamba ngayo, hayi uzabuye ze-experimenta yezokwakha yezokwakha. So singafaka i-transitional authority eza prescribe ukuthi ilizwe liphathwe njani, livuswe njani. Nxa sebezengena bepolitiki sesibagayida-ke thina ukuthi no madoda kuhanjwa this way, koza kwehluleka siyatshintsha. Amanye amazwe kuyatshintsha khona ngapho lamazwe athuthukile, ke kube ngama-Republican, ke kube ngabanye, ke kube ngobani, ke kube ngabanye, ngoba bayebehlulekile okucatshangelwa ngabantu. Thina siloke sidonsa ngabantu abafana naye, ambo nthi siyakuya nga.
Alo ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethe ecubungula ezombusazwe, besixoxa la ke kuhlelo lwethu lapho esihlaziya khona udaba lweZimbabwe. Sibuza ke ingcwethe ubana kanti vele kungenziwani ukuthi kube lenqubela phambili. Lilalele ke kusasa kwelinye ihlandla lengxoxo yethu.
Sondela ntokazi ungesabi ntombenhle, ngizinikele ngaphelela. Sondela ngiqumba qumbe kancane, ungesabeli khatshana angathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhotha khothe umlomo, obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizinikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo nxa ngikubona, ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomukile yaphaphatheka. Sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo. Ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha, ngiwenyukele umfula wokugwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando lomqotho. Ngiqome ngizinqanje ziqonde
ngalikhwa okancube. Esigqibela uhlelo lwethu ngemvuma yakhe emnandi akungiqome. Ye, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lingakhohlwa olunye uhlelo ntambama ngo-7:30.
Mangwana nyaka naka watereri.